soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngovulo mhlaka 26 kumabasa 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
kususa indlela eqakathekileyo yokuvimbela ukuthi amajaji inkantolo emthethwandaba ibe ngaphansi kukahulumende
idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki yedluleyo phansi kweconstitutional amendment bill number 2
ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ukuthi zithole phela inzuzo ethexaxa
ugatsha lwezimstars luthi isilinganiso sokukhwela kwentengo yempahla sehlile kodwa lokhu akutsho lutho ebantwini abaningi ngoba imali edingwa ngumuntu ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhuphukile kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamashumi amabili lambili belomkhuhlane lo lokho kukhweze inani lasebebulewe ilomkhuhlane selokhe ufike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1557 kuthi asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,086 ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ichumi lambili 12,112 njalo abahlatshwe esibili bangamakhulu phose ayisithupha 5,807 inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu amathathu alamachumi phose amane 336,600 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 53,418 idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki yedluleyo phansi kweconstitutional amendment bill number 2 amalunga ezanupf lawe MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora asolwe ngabanengi ngemva kokupasisa libhili vesithi izaguqula isisekelo ngendlela epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo ingapasa libhili kusenethi kusasa iza kuya kumnangagwa ayisayine phansi kwalinguquko umnankakwa uba lamandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bavivinywe nguzulu njengalokhu obekusenziwa yesula njalo umuqa wokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguzulu unkosazana Thokozani Kuphe lamanye amalunga e-MDCT amathathu babambanela be-MDC alliance kamnumzana Nelson Chamisa ku-House of Assembly vala ukwamukela linguquko okuyinto ebikwayicunule uMonzora Kuseneti kusasa lakho kukhangelelwe ukuba lamalunga ebandla likaMonzora ambalwa aza kwala ukwamukela linguquko. Kodwa malutshwana kakhulu njalo kasoze enelise ukuyivimba libhili lanxa engaze xhasane labe-MDC Alliance njengalokho okwenzakale ku-House of Assembly. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukupasiswa kwalomthetho oguqula iconstitution yeZimbabwe ngokwesibili kususa indlela eqakathekileyo yokuvimbela ukuthi amajaji inkantolo emthethwandaba ibe ngaphansi kukahulumende ngokunjalo ibe ngaphansi kwezanu-PF. Kubulala amalungelo abantu, kubulala umthetho, kwenza kube yilizwe likantando kayiphikiswa. Akusoze kube namalungelo avikelekayo, ilizwe lizadilika ngokuba kungasela kuvikeleka ebantwini. Yinto engadingakaliyo kodwa edingwa yiZANU-PF ukuze ibe namandla okudiliza, ibe namandla okuthi qedisa lona leli lizwe khona lokho okuseleyo nje kuphele konke, kuqedise udokoza lokuphila kwabantu beZimbabwe. Kuyinto eyingozi kakhulu ngokuba sekuphelelise ukuthi iZimbabwe ibe yi-dictatorship, ibe yi-repressive state, ibe yi-totalitarian state, ibe yikho konke okubi ongahlangana lakho emhlabeni.
Ubona njani omunye umthetho lo obunjwayo okwamanje osolwa ngabanengi owe-Patriot Bill?
Nge-Patriot Bill iZANU-PF ithi yona ifuna amandla wonke okuba ijezise bonke abasola ukuthi ibusa kabi. Wonke umuntu ozakhuluma athi ngizwa ubuhlungu lapha, ozathi imigwaqo idilekile, ozathi izibhedlela zilamithi, ozathi izikolo azilazi mabhuku okufunda, ozathi yena amatitshala kaholi, amanesi kaholi, ozathi ilizwe liyadilika, ozathi kakula msebenzi, wonke lowo muntu uzabotshwa. Bafuna khona lokho nje lawo mandla okubopha wonke umuntu obonayo, bavala amehlo abantu beZimbabwe bekhangele emini. Kuyinto embi ngendlela ephindwe kaningi leyo, engafanelanga yamukeleke noma sekutheni ekuphileni kwabantu.
Kukhona yini okungenziwa okungenqabela iPatriot Bill le njengoba kukhanya kwehlule kuConstitutional Amendment Bill number 2?
Nxa ngabe amaparlamentari yenze engalaleli, nxa ngabe umbuso umbi political party esembusweni engalaleli, indlela yokuqala ukuyijezisa kuku-election ngokuthi abantu basukume ngobuningi bayeyikhipha embusweni, bayikhiphe ku-council, bayikhiphe ku-senate, bayikhiphe ephalamende, bayikhiphe e-state house. iZANU-PF isifanele yenzwe njalo, iphumphele ekubusweni. Ingaphumphele nje kuphele ekubusweni kodwa idilike iphele, ingavele ibonakale futhi phakathi kwelizwe leZimbabwe. Kanti okwesibili abangakwenza abantu kungakafika i-election yikuhlala phansi esingathi i-stairway, bangatoyitoya, bangenza zonke izinto ezizakwenza ukuthi kuvimbeleke ukonakala kwelizwe kusiya phambili.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo sehle sisuka ku-240% ngombimbitho saya ku-197% kulinyanga. Lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kujabulela lokhu, ingcwethi kwezenotho zithi akutsho ukuthi intengo yezinto iyehla kodwa kutsho ukuthi ikhwela kancane kancane. Lokhu kufakazwa ngumbiko njalo owethulwe yiZimstars oveza ukuthi imali edingwa ngumuntu oyedwa ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhwele isuka ku-$5,312 ngenyanga edluleyo yaya ku-$5,672. Kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi zidla lo klubhu ngeholo eliphansi.
Ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ikuthi zithole phela inzuzo ethexaxa kufanele zitholeke iholo ethexaxa nxa sikhangela ukukhulunywa zingcitshi okwamanje sibona ukuthi iholo elalitholakala ngama 60s 70s singathi lithenga okungcono kuleholo elitholakala okwamanje so iholo elitholwa izisebenzi ngemva kokuba sesithole uzibuse liholo elingathengi lutho nxa sikompeya leholo elaliholwa izisebenzi singakaze sithole uzibuse kuyatshengisela ke ukuthi nxa sibuya kundaba zomholo kumbe zomnotho izisebenzi siphathiseka kalutshwana ngokuthi phela kazilamali ukuze uphathiseke kundabeni zomnotho ukwanise ke ukuthi ungathenga kumbe ngama-shares uya nxa kuyikuthi ule plus uyakwanisa ukulima ikuthi ube leholo elithexaxa
ungathini ngendlela izisebenzi eziphathwa ngayo elizweni nxa sikhangela ukuthi eziningi zazo zikhala ngeholo eliphansi kakhulu
loba njengelizwe sasayina ke ama-convention esingathi ngama-co-conventions lawa ngama-conventions anika ke izisebenzi ilungelo lokubuthana ilungelo lokufoma ama-unions ilungelo lokuphathiseka kundaba ze-collective bargaining nxa sikhangela in practice okwenzakalayo kumbe silomthetho yini enjalo sibone engani sesibuyela emuva singaba lakho emthethweni but in practice sikutholi nxa sikhangela ke lama judgments avelela ema court kuminyaka edlulileyo sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bengabuthani sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bangayi ku strike sesibone ama judgment athathela abantu iholo nxa bengayanga emsebenzini kuqaleni izisebenzi zazibhadalwa ngokuthi zibuyile yini emsebenzini ikho esasikwazi ngesilungu babesithi you avail yourself fanele ubhadalwe iholo xa ubuyile nje emsebenzini nxa sikhangela ama-judgment abakhona okwamanje sengathi usebenzile yini ukuze uthole iholo sokuthiyana nje lokokuqala so nxa sikhangela ke singathi ngama-conditions of employment kumbe indlela abantu abaphathwa ngayo emsebenzini sibone ngani abantu sebephathwa lucuku njengendlela ababephathwa ngayo ngesikhathi samabhunu
umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU inhlanganiso ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi ibhethu likazulu ithi iyalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli wemelika umnumzana Joe Biden elokuhlela ukubulawa kwabantu bakwele Armenia abedlula isigidi njengombhuqazwe igenocide ngesingisi Sokule minyaka elikhulu lasithupha 106 years abantu laba babulawa ngochuku olumangalisayo nguhulumende we-Ottoman Empire osokulilizwe laseTurkey kulezinsuku. Enanza isika lesi ngempela sonto uBiden ube ngumongameli wakuqala embalini yeMelika ukuhlela isehlakalo lesi njengombhuqazwe okuyinto ecunule uhulumende wakweleTurkey. Inhlanganiso ibhethu likaZulu ithi layo ifisa amazwe omhlaba abize igugurawundi njengombhuqazwe njalo udaba lolulu lungiswe. Igenocide kubulawa kwabantu bomhlobo othize ngobunengi. Abanengi bathi igugurawundi layo yigenocide nanku uhulumende weZANU PF wabulala abantu besindebeleni emathebeleleni laseMidlands abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 20,000. siqoxele siphathamandla seyiphetho likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngemva kweminyaka yonke leyi ama-victims ngokwawo athatha ilead ahlala eyiyo atshoyo ukuthini sabulawo. Khonoko mbona ngazathi kuncedile ngoba indlebe yomhlaba ize yabezwa. Nathi yikho sikutshoyo njengenhlanganiso yebhetshu likaZulu ukubana njengabantu bemathebheleland kuqakathekile ukubana singathuli. Kasikhulumeni lathi umhlaba uzagcina usizwile. Ukuthula senze ngani akwenzakalanga. Ukuthula sibe sijabulisa abantu ngoba sithi kona kona sisemabandleni kumbeni sifuna ukuholisa indumba ngoba sesilohlupho lokuthi silabantu abathi ngoba bafuna ukuholiswa sebesithi laba abafayo bafela izi. Akufumelanga sithi ngoba sifuna ukuhola bese sithengisa igazi labantu abafaka ubuhlungu bengabacala. Kufuze sikhulume siwenze ama commemorations, siwenze asikhulumi leZimbabwe kuphela sikhuluma lomhlaba ukuthi bantu kwagangwa lapha abantu babulala abantu abangalacala kuthiwani ngakho. So akumelanga abantu bemathebheleland bethule, akumelanga abantu beZimbabwe bethule. Kuzothi sithi raise our voices against uhulumeni owagangayo wabulala abantu abangalacala izalukazi ezingalacala zarechwa amantombazane esikolo arechwa. Silabantu abagcwele iganga lonke leli abangabekwanga ngendlela elesizotha ngenxa yombhuqazo. So ngibona ngazathi njengabantu bemathebheleland njengabantu beZimbabwe we should always raise our voices around in ukubulawa kwabantu bona labo. Kufuze sikhulume kakhulu ukuthi sifuna ukubana kube le justice. Kufuze ukuthi sikhulume ukubana sifisa ukuthi abantu labo bebekwe ngendlela elesizotha.
Ungathi udaba lweArmenia lolu lupha ithemba yini kulabo abathinteka kubi yigugurawundi eMidlands lasemathebeleland?
Kuza activator abantu kuzaqalisa ukuthi kunikela labo dasebemadolonzini ithemba lokuthi hayi bengaqhubeka belwela ijustice bazayithola. So mbona ngazathi okwenziweyo yiAmerica ukuthi bethi ngemva kwe-100 years okwenzakalayo eba ngibe Armenia igenocide. Bona ngazathi kuyakhulumisana kakhulu labantu beMathebheleland, kuyakhulumisana kakhulu labantu beZimbabwe ukuthi okwenzakala eMathebheleland kwaba le genocide. Njalo it doesn't matter ukuthi sokulesikhathi singanani. Kufuze ilungiswe. Bona ngazathi lokho kuzanikeza ama victims ithuba lethemba lokuthi umhlaba kwelinye ilanga uzabezwa. Bona ngazathi njalo kuzanikeza lezi gebenga lazo ukuthi hayi icala kaliboni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyalulungisisa udaba lwegugurawundi lolu encedisana lenkokheli yosiko. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kulenyanga yeZimbabwe egwetshelwe ukupika okweminyaka emibili kwelebhilithane ngemva kokupha isigulane igwayi lamakhala saze safa izama ukuselapha. Igama lomsolwa nguLindonindi njalo umufi nguSophia Jekecha. Iphephandaba leChronicle lithi owake waba ngumhleli walo wezindaba zemidlalo njalo wazosebenzela iphephandaba leDaily News lamanye atshiyeneyo umnumzana Innocent Kurwa ubhubhele engozini yemota kobulawayo ngomgqibelo. Abalaleli beStudio 7 bexoxa lentatheli izindaba yethu uEzra Chisasvanda.
Mina ngugifti karitiye ngibe nohlupho lwesikhuhlizi. Abantwana abaphathanga isikhuhlizi abafundi. So ngangokuthi lokuthi isikhuhlizi asithatha ngaphi angikwazi emsebenzini ngamiswa yakukholwa. So kanti ezinye iy'nkhanyele ngiyafika emsebenzini lami ngibambe lapha lambe nokuthi ngiyethenga nje ukuthi sidle ngabe umuntu okudobhayo ebhimili kodwa akhadezayo ayihambeki kuhle manje angikwazi ukuthi ngizia nesikhuhlizi. Ye amatisha njeokuthi ayengahambe ezikolo so labantwana babengasele ukuthi bazafunda iningi bathi bafunda kumafoni manje kumafoni akufundeki ngoba ngitshele imali yokubhadala umntwana isikhulu izifoni
emafoni laba befuna idata phela
eh bayifuna idata mina ngingakuyona imali yokuthi ngibhadale isikhulu fees so khonapho nje angikwazi ukuthi amatisha ukuthi uhamba njani
iminyaka lophele bebengafundi
iminyaka wonke bafuhlalile bengafundi sesiqalisile iminyaka lo bazangithi uyawubona vele uzaphela kungafundi ngoba kuhamba one day two days awuntu angibona akuhambe ke
Michael Yat. Alape kasi atukela kafuru la bezimbabu. School fees ziyakhwela okunye okunzima sizise sifike ukuthi sibhadale school fees zabantwana. Into zonke zikhwela ukuthi ukudla ukuthi ukuthini ngalezi school fees zikhwelile sisanda ukubhadala. Sesitshela ukuthi sokurestrike thina sibhadale inkalakatha zezimali ezisabela ezikhala. So sesizama ukuthi sinesitandisa abantwana behambe kuma-private lesson. Kuma-private lesson kuyadura i-20 to 30 each mntwana ukuthi ezefundiswa. Sesinodulo unye olunye oluzima kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi sisanda kubhadala isikhulu fees inkalazi zemali enzalo kube sokuthiwa kufuneke amatisha asengena kwisitrati fo kasikwazi lokudla kuyadura kunzima la akulanto ejiphileyo zonke izinto ziyadura akulanto okuthiwa ijiphile ukudura i-transport konke akulanto i-cost of living is very high hayi kwabalungisa amatisha abuye esikolo ngoba sabhadala inkalakatha imali uhulumente kumele ayilungise isikoleni
bazabamba bazabhala njani amazamanishini
akula kubhala amazamanishini kuphela uyadinga amapikisha ngoba kula kubhala abakwazi abaza kubhala
siyabonga mama kanje uthemba negama
mina ngumangweni
mangweni asikho
amo aletha nkomazana sibesigabeni seswandizwe ngile problem lapha abantu abami bafunda esikolo semtshayo kodwa abantwana bahlezi kwamanje ekhaya bathi akula matitsha amatitsha kuma-strike so ndako i-ECD yaba yi-2 ngibhadala imali ye-school fees kodwa abantwana kabafundi so angazi imali leyi ngiyibhadaleleni esikolo ngoba abantwana kabayo esikolweni kubuhlungu abantwana ngathethi sinabo grade 7 abakhayele ukuthi ngabathola something esikolo kodwa batholi ukuthi ngenxa yesizathu samatitsha lama-form 1 okumele ukuthi ngathola uncediso i-ECD bona abasesikolo ekumele ngabathola uncediso kodwa batholi litho ngesizathu samatitsha so besicela nje ukuncediswa ukuthi abantu bethu bazame ukufunda labo bethole ikusasa labo ngoba abanye sebevele sebephansi ngendaba zemfundo akulanto abazabayazi abantwana bagcina besenzele okunye okungaseyikho kufuna sesidlulisiza abazukulu istead of thina sifundise abantu bethu siyacela amatitsha kungani ukuba ngcono amatitsha abuyele ezikoleni
bekungabalaleli beStudio 7 bexoxa lo Ezra Jesus Vanda kulezi nsuku balaleli asenelisi ukwamukela impiko yenu elivame ukusithumela yona ngeWhatsApp ngoba umakhalekhukhwini wethu kasebenzi kuhle kodwa siphezu kwayo le ndaba singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe omhlaba ananze ilanga le-World Malaria Day izolo. Inhlanganiso ye-World Health Organization ikhuthaza ukuthi aqhubeke ngemizamo yokulwisana nalo mkhuhlane. kubikwa kulokuthula okungajwayelekanga esigodlweni sechathi kulandela ukungcwatshwa kobe ngumongameli umnumzana Idris Deby yena ofele empini yokulwisana labahlamuki ngeviki edluleyo. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Abebandla elibusayo elamademokrasi baya phambili ngemizamo yokuguqula ukusebenza kwamapholisa wona etheswa icala lokubulala abantu abansundu mahlayana nje. Phansi kwebhili abayilobe ngemva kokubulawa kukamnumzana George Floyd edinga ukupasiswa kulowa house lakusenate, ama-Democrats athi afuna kwesulwe umthetho ovumela amapholisa ukuklinya izibotshwa entanyeni njalo lawo ayabe ebulele abantu kungela sizathu angavikelwa ngumthetho. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringa yi.
Ye, ngibona umzamo lo owama-Democrats ukuthi bafake amapholisa under a microscope ngendaba zokuchokehold abantu ukubandezela abantu entanyeni bebulala abantu abangela macala. It has been going on for a long time. Ma sikhuluma nge-criminal justice system, ipolice or amapholisa yiwo are the first respondents ku-justice system yaleli lizwe. So singakhangela vele sisuka from the history and the beginning of this country, sesikhangela i-slavery, le institutionalization, mentality yona le, sibona amapholisa are on the forefront. Ngoba ma usubotshiwe or usungena etilongweni usufakwe ngamapholisa ongumuntu omnyama, the chances ukuthi icala lakho baliqede or baku keep it on a non-guilty charge ma ungela umthuthisi ama lawyers kunzima. So sibona ukuthi amapholisa they have been the last battlefront institutionalized hypocrisy racism lapha eAmerica. So ukuqhubeka abakwenzayo eCongress umnumzana Karen Bass sponsoring the bill ukuthi amapholisa kumele abe responsible, ngibona is a way forward. Ngoba bangaqalisa khonoko, it's going to be easier to reform a criminal justice system in America, and then abantu abamnyama babe le fair trials and fair footing malisiya phambili.
Ubona besenelisa ukuyipasa yini ibhili le kuCongress ngoba ungakhangela amademokrasi adonsa esiyale kuthi amaRepublicans lawo adonsa esiyale.
Ama-Democrats nama-Republicans okwakathesi ngibone omunye umama u-Representative Capote from West Virginia esithi yena kulama-Republicans who are on board to support the George Floyd policing bill elizatshintsha the way that police officers act in America. So hayi okwakathesi sile hope ukuthi konke lokho bazakuyenza and amapholisa lawo azatshintsha the way that they conduct their business.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lweZimstars luthi isilinganiso sokukhwela kwentengo yempahla sehlile. Kodwa lokhu akutsho lutho ebantwini abanengi ngoba imali edingwa ngumuntu ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhuphukile. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweConstitutional Amendment Bill No. 2. Ibhili le isolwa ngabanengi abathi ipha umongameli Mnangagwa amandla aphindiweyo. kupupeo yetu nge COVID-19 kuleli izo lo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kuze kuseni njalo kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.